Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 3 Zibandlela 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje, elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisela eZimbabwe ukuthi lesulele izikwelede zalo ngamazwe omhlaba ngezizathu ezimbalwa. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police axwayisa izikolo elizweni ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo. Abebutho lakwele Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 emangweni weGaza laseKhan Yunis. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esithethe amanyathelo okujezisa izikolo ezingamachumi amabili lantathu 23 ezetheswa icala lokuxotsha abafundi abehluleke ukubhadala imali zama-school fees izolo kanye lalezo ezibhadalisa abantwana ngedola lasemelika kuphela. Lokhu kuveze namhla iliphephandaba le-Newsday lona elithi izikolo lezi zigoqela eseKudzanai Primary, Kuretsa Primary, Kuwadzana 6 Primary, Alan Wilson High School, Chinoyi 2 High, Glenview 2 High, Chiri Government School, Heathcliff High lezinye. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko izolo liqhayisa abaphathi bezikolo ukuthi bengaze baxotsha abafundi ababe behluleke ukubhadala i-fees kumbe ukubhadalisa ngedola lemelika ngoba lokho kuyikwephula umthetho. Kusenjalo esikhulumele samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko exwayisa izikolo ukuthi zigcine imali emabhanga hathi emahofisini azo ngoba sezisanda izehlakalo zezigebenga ezihlasela izikolo zihlomile zitshontsha imali. Izigebenga lezi zitshontshe inkulungwane phose ezingamachumi amabili zamadola emelika i-$17,000 eJoyce Lundika High School okobulawayo ngeviki edluleyo njalo izolo zihlasele elomagundi zatshontsha imali engakaziwa ukuthi ibiyimalini. Amabhizimusi amaningi asezigcinela imali ngoba engawathembi amabhanga eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezonotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuqakathekile ukuthi izikolo zikhuthaze abazali ukuthi babhadale i-school fees emabhenki ukwenzela ukuthi baye esikolo nje bethwele i-proof of payment. Ukugcina imali yesikolo kumbe endlini kutshengisa ukuthi abantu bezimbabwe thina ezalo zezimbabwe asikabi nethemba kumbe i-confidence ukuthi amabhenki ayagcina imali yethu. Akula interest eyokugcina imali yebhenki. So kuyahambelana nje ngokuthi akula themba lokuthi imali zigcine emabhanki.
Izikolo zona singathi lazo sezizigcinela imali yini ebhadalwa ngabazali amafizi kumbe kuhlangana nje lokuthi izikolo zisanda kuvulwa?
Hayi, bavele bayagcina imali ngoba siyazi phela ukuthi nxa ungazifaki imali ebhenki ama-expenses nxa uhlala ubhadala izinto esikolo uthenga igrocery kumbe udinga iphetro yamabhasi kumbe ubhadala iy'sebenzi ukuthi yebhenki into yinto evele ihlupha. Yinto ngibona nje bavele bezama ukugcina imali yezikolo kodwa njengosithi nje ukuthi hhayi kuyingozi okwakhathesi.
Wona umumo emabhanga umi njani kulezi nsuku, ikhona yini imali?
Hayi, imali nxa kuthiwa khona imali emabhanka yabithi singathole amabondi nokuthi hayi lavele yabonakali lawo vele khathesi amabhanga lawo sebeyivame ukusebenzisa ngokugcina amadola ahambelana nokuthi yona yayiseyekhona futhi phela siyazi ukuthi izikolo azizamanga ukugcina imali lama-building society amabhenki okwakha imizi bafaka kuma-commercial bank yikho kanye kujelakala imali yakhona ngoba yiyo phela abaye beyifandile.
Ukhona ukuze abantu babe lethemba kumabhanga babungwenya baqiniseke ukuthi hayi izimali zabo zigcinakele hathi lokhwana okwenzakala ngalo yaminyaka abantu abalahlekelwa izimali eziningi kakhulu kuyini okumele kwenziwe kahle kahle ukuze abantu bahlaliseke bafake imali emabhanga?
Kuzathatha isikhathi ngoba vele umuntu angalahla ithemba ngami kumbe ngawe kuyahlupha ukuthi alihuhle liphenduke siyohambelana ukuthi imali yakhona ivele iyabe ikhona na iyingeni. Imithetho eyenziwa ibhenki enkulu i-reserve bank nabomthilincube nxa ingazele ibilokhu iphikisana iphoxana i-contradictory kuzathatha isikhathi ngoba umumo womnotho nethemba ekusebenziseni imali elizwe kuyahambelana ngikhola kuzathatha isikhathi okwakhathesi hhayi abantu balokhu thina silokhu sisathikaza ukufaka izimali zethu ebhenki.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa lo ntungameli Nkomo e-Studio 7 eseharare. Idolobho lakoBulawayo liqhubekela phambili likhangelane lodubo lwamanzi. Uhulumende esebenzela ndawonye lekhansili yedolobho leli wenza imizamo yokuthi kuqale ukwakhiwa idamu leGlass Block Dam emfuleni uMzingwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lokhansila kaWard 9 koBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho.
Kula bethu kesalithumayo ukuthi bebonana naboMinista wabomeya uJohn Clark uchairperson we-Future Water, uchairperson we-engineering, u-director we-engineering, bahamba ke bayabonisana ke ukuthi singalungisa njani idoba lamanzi lakoBulawayo. Kodwa bathe bevela khonale ke kwabuya ke i-report eyabuya kumasipala wakoBulawayo kule mizamo yokuthi kuthiwa kule Glass Block Dam ekumele liyakhwe likwanise ukuthi lincedise uBulawayo endabeni yamanzi.
Udaba lolu lina njengomanisipala lalwamukela njani?
Kwaba lama-views ayetshiyene, imbono etshiyeneyo phakathi kwama-councillors. Kodwa-ke umbono wayo ugcine ku-committee committee resolution e-Future Water. Kwakumele khona ukuthi kuyenzelwa i-feasibility study kusuke khonapho kube sokukhanyelwa-ke indaba yezimali, the financial impact edamu lona lelo. Kuzokhangela-ke ngento-ke ezibamba-ke ngezomthetho, the legal framework pertaining to everything ke nxa sikhulumisana nokuvumelana nalabo abafuna ukuthi bephathe besincedise ukuthi kube lalelo damu. Kodwa-ke izikhalazo ezinkulu kade ziphuma ngezokuthi bakithi sona siyani isicelo esasicelayo since year 2019-2020 ukuthi iBulawayo ayideclare ibe yi-water crisis sip ukwenzela ukuthi lokhu kuthi ivuleleke ama-potential funders or partners ukuthi bezosincedisa ngendaba yamanzi ngoba indaba yegwayisha ngani le hayi amboni i-government yebo iyasitshela ukuthi ngesikhathi esinjeke sizawuze sihotshe amanzi sukakhonani kodwa-ke yingoma-ke esehlatshele for a long long time sibili-ke singakaze-ke sangene-ke ukuthi kumastudio ukuthi fuse ukuthi kade ingoma ide so ingoma izaba yingoma until sizabona-ke izitshengiso zokuthi hayi nanku amanzi kagwayisha njani.
Zikhona na inhlelo esingazithi zingaphathisa kusikhatshana sonesi esifitshane ukuthi uBulawayo yathola amanzi?
Ye, inhlelo-ke zikhona. Ngoba kokuqala vele sikhuluma ngendaba yama-water kiosk, sikhulume ngendaba yamabhawuza, kwezinye indawo-ke kusithi ngama-highline areas. Lapho ukuthi vele singavula amanzi kafike endawo likhona endawo ezisemganini kube Nkulumani lase-Country Park ezingafinyelele ukuthi amanzi efinyelele efike khonale ama-water kiosk afakwe khonale la ma-bore.
Umnumzana Donaldson Mabutho ngukansila gawat 9 gobulawayo. Ubexoxa ecingweni le Studio 7. Elemelika lithi aliseyi kuqhubeka ngokuphatheka kunhlelo zengxoxo zokuphathisa iZimbabwe ukuthi yesulelwe izikwelede zayo kulandela indlela ukhetho lwedluleyo olwaqhutshwa ngayo. Usithandekile Mhlanga oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe isiphathamandla sesigodlo seMelika eZimbabwe, unkosikazi Elaine French, kungxoxo ayiqhubele Studio 7. Elemelika beliphatheka kuhlelo lokuphathisa eleZimbabwe olwe High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Unkosikazi French uthi eleZimbabwe lathembisa kulezi ingxoxo ukuthi lizaguqula indlela eliqhuba ngayo ukhetho njalo lizananza amalungelo oluntu, kodwa alikwenzanga lokho. Asizweni amazwi akhe.
The dialogue, the government of Zimbabwe has committed to taking on reforms. As I started out saying, we really haven't seen those statements kind of translate into actions, especially when it comes to elections. We did not see those reforms before and during and after elections. Because of the poor conduct around elections in 2023, the United States mission here, the embassy, has decided to press pause on our involvement in the AFDB dialogue.
Ugcizelele wathi ubudlelwano beZimbabwe leMelika buyaxega ngenxa yokuthi alilandeli amalungelo oluntu njengalokho okwenzakala ngokhetho olwedluleyo.
Since the August 2023 elections and even before that, I would characterize the relationship as strained between the government of Zimbabwe and the United States. Partly due to the lack of progress on democratic reforms on behalf of the government of Zimbabwe, which I think were exemplified in the recent August 2023 elections.
Ingcweti ecubungula izombusazwe uMnumzana Masimba Kuchera uthi inyathelo elithethwe eMelika lizabuyisela eleZimbabwe emuva.
Ngathi mina inyathelo leli lingaphambanisa sibili inkulumo lezi ezikweledi seZimbabwe. I-America uzabona ukuthi ilesay World Bank, ilesay u-IMF, njalo ingabangani lamanye amazwe iZimbabwe elezikweledi lawo. So ukuphuma kwe-America kumbe ungaphatheki kwe-America ungenza ukuthi amanye amazwe njalo belandele lokhu bese ukuphazamisa inkulumo lezi. Ithemba ngelokuthi uzaba lokukhulumisana ukuthi ukuphuma kwe-America kungabi le impact enkulu kakhulu, kodwa siyawazi ukuthi i-America le-Britain lamanye amazwe asentshulalanga ezikhathini eziningi benza izinto zawo bebonisana. So silethembele ukuthi iZimbabwe izadinga indlela ezokuthi ikhulume le America ukuze ibuyele kungxoxo lesi. Kodwa indaba ekhulunywa njalo yeAmerica eyokhetho le kumele njalo iZimbabwe ikubonisise, ikukhangele, ibone ukuthi singenza njani ukuthi iindaba zokhetho zingabi lokukhulumisana okuningi kakhulu every time senzakala.
EleZimbabwe lilezikwelede ezedlula amabhiliyoni amadola eMelika alitshumi lasikhombisa kunhlanganiso kanye lamabhanga eboleka imali agoqela e-African Development Bank, World Bank, le-European Investment Bank. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa isiphathamandla sebandla elibusayo eleZanu PF uMnumzana Farai Marapira utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lombono weMelika ukuthi ukhetho lwalungakhululekanga ngoba ngempela lwaqhutshwa ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Zimbabwe.
Abebutho le-Israel babike namhlanje ukuthi bahlasele indawo ezilikhulu lengxenye 150 eGaza Strip, babulala abantu abambalwa bebathi ngamalwa ecatsha adlulisa amalawulo ababizwa njalo ngokuthi ngama-terrorists.
Abogatsha lwezempilakahle emangweni ophansi kombuso weqembu eleHamas eGaza Strip babika ukubana kulabantu abangamashumi ayisikhombisa 70 ababuleweyo kwalinyazwa abedlula ikhulu 130 ekuhlaselweni okwenziwe libutho ele-Israel kusukisela izolo ntambama. Lolu gatsha kodwa aluzange lihlukanise ukuthi inani lamasotsha aweHamas labantu makhaza abangabe bebulewe loba ukulinyazwa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathithambo wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Anthony Blinken, esekwethekeleleni emhlubulweni oweMiddle East emizameni yokukhuthaza ukuthi amacele alwisanayo amise limpi ngokuhlala phansi ekhulumisana ukuze ingagcini isabalala emazweni amaningi akulomhlubulo esethatha icele kulimpi. UBlinken usemizameni njalo yokukhuthaza ele-Israel ukuthi lingaphungi ukuhlasela mahlayana ikakhulu endaweni ezigcwele abantu magaza, ikakhulu abesifazane labantwana abangahlomanga kumbe lithathe amanyathelo okubavikela. AbeHamas babulala abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1200 ekuhlaseleni abakwenze ngumfumfu nyakenye, bathumba abantu abaphezu kwamakhulu amabili 240. Kodwa ibutho lakwele-Israel lona selibulele abesiPalestina abangaba zinkulungwane eziphezu kwezingamashumi amabili 23,300, lachaya lavadlaza indawo eziningi zeGaza okuchiye abantu abaphezu kwezigidi ezimbili 2.3 million bengaselamizi.
Ababe izisebenzi zenkampani emba amalahle eWange eJongjian Investments abaxotsha umsebenzi ngomfufu nyakenye babuthane emgodini lo besithi bafuna izimali zabo abangaziphiwanga ngesikhathi bexotshwa. Inkampani le yake yetheswa umlando wokutshaya izisebenzi ngomnyaka ka-2022. Asenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zalinkampani njengoba obona ngokuchatshwa kwezisebenzi kulo mgodi othiwa ngunkosikazi Mindu ethe genelisa ukukhuluma emele inkampani njalo incingo zeziphathamandla zalinkampani bezingasatshelwa. Namhlanje isebenzi lezibhalelane phansi isivumelane lenkampani le esokuthi zizaphiwa imali zazo ekupheleni kwayona linyanga ngemva kokungenela kwamapholisa abophe njalo obekhokhela lezi zisebenzi. Exoxa le Studio 7 omunye wabaxotshwa umsebenzi uMnumzana Mbwana Makhawa uthe bahlala bephiwa izithembiso zokuthi bazaphiwa imali kodwa usuku selufikile ludluliselwe phambili. Welekelele sithi abantu abaxotshwayo bedlula amakhulu amathathu asimzweni echasisa.
Sanika one day notice kulapho khona aphathele umsebenzi awusekho kodwa umsebenzi awukhona sathi oh no problem sathi sakhuma sabuya ezindlini. After 2 days sokhathwe abanye abantu sebesebenza ama-free job bebhadala khonapho khona cashing land, abanye basuswa basebenzela emopane ngale ngathi abakhuthwayo ngathi 300 something.
Indaba zemali-ke zasezihamba njani laphana?
Indaba zemali thina esamiswayo latshela ukuthi imali zenu definitely zizangena month end ka-October. Sathi no problem njengoba isinikezenza lethu yenzele isinike imali zethu masinya masinya. Bathi no problem futhi senze senze sirani kwiro imali zezonke ipheyi nama-leaf days water konikwekwase kungene khonapho. Sathi no problem ayisangenanga yama-leaf days le ma-benefits kwangena imali esayisebenzela I think ithi from 1 October to khonapho esagcina khona esamiswa khona khonapho.
Namuhla-ke kuyini okwenzakeleyo?
ukuthi namuhla thina besihambe ngale sifuna ukubuza imali zethu. Njengokusho kwabo ngemande esithi imali zenu by May esithi izolo Tuesday ngizangena zonke. Thina sathi no problem. Sengingayisho njalo hhayi sathona ilanga si-check amafoni ama-balance kune akula lutho. Namuhla sathi makhetha sihambe nini sonkeni ama-ex-employees abangatholanga. And labanye futhi abasebenzayo abangatholanga sathi yonke ngiyani phandle lapha sifike impendulo le yemali le. Because vele beyasebenza ngayo imali yakho awukayitholi.
Kugcine sekusiba lesivumelwano esokubhadalana imali na?
Isivumelwano sathi sikhona bese kubizwe yina umChina obona ngokwemali. And ubizwe ngamapholisa ethi bona kuyalapha tshela abantu laba ukuthi imali zabo uzabanika nini. Wathi before 31 January yabo. And then waphuma wakhamasathi a-a ngcono kube labantu abayi-3 ama ex employee uhambe la ofisini yakho unamChina lo HR yalaba ama ultimate yethena na phansi bizwanani ukuthi ikho yini baphuma bahamba baphuma kuza banale then base senda i message ku group lapho esikhona phekule kodwa nokuthi mhlaka before 31 or after 31 so yikho lapho ulomsindo khona khona apho ukuthi before 31 angifuna ukuthi ufuna bese ufuna namusho lokuthi
umnumzana Mbwana Makawa ngomunye wezisebenzi ezaxotshwa umsebenzi emgodini weJong Xian Investments ubexoxa le Studio 7 esewange. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Prince Impala unobhala jikelelo enhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe.
Dubo lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe, especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo eliseChina, ngoba ngapha basibona ngani ku-cheap labor. Into enje into eyenza ukuthi thina sizubuhlungu sithola sikhala ngesikhathi esiningi. Into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sesiya ku-HR namhlanje emahofisini eJongjian indaba yokuthi ama-HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama-employees bazanikwa nini ama-terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku-SI 152 of 1990 uqiniwe ukuthi ukhuluma ngendaba zema-terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lowo kade abantu bekhala from last year abanye abahambe kumakhisimusi benganikwa ngama-terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa yiko sesilithumela ipepa elithiwa kubazanikezwa mhlaka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi ezohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe, i-Labour Act lama-Statutory Instruments. Ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into eyikhulumayo kayiyenzi, kayikho, kayi-exist. But nasesibabonisa ukuthi no, umthetho ka hulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe, nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemkhambise emapholiseni. Ukudimanda isalary yakho, umholo wakho, is not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.
Umnumzana Prince Impala ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zemgodini eSolidarity Mine Workers Union of Zimbabwe. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Mehluli Mpofu osebenza eCanada osebuyele eZimbabwe lapho asesungula amabhizimusi okusebenza khona abantu abaningi eFumugwe esabelweni seMathabeleland South.
e diaspora ngihambe ngomnyaka ka 2001 bafika la nami njengokuke asihlangalinda i-hospitality sasebenza ke hhayi kwasokufika izinto sezingalizyancezeka umuntu esehlalahlalile sekwazi ukuthi kwenzakalani langasefisa ukuthi hhayi ngizame ukuthi ngilengise lapho enzeka khona ma ngithi ngikhangele umumo omazweni hhayi akusiwe umumo engiyithandayo for impilo yami so ngase ngithi hhayi othi nami ngibhajethi ngibeka amasenti wenzela ukuthi ngilungise izinto ekhaya ngiqale first ngayakha hhayi ngingakayathi ngiqale ngahlangana nenkosikazi ngatata elokhu elapha ekhaya ngazama ukuthi ngimlungise namaphepha ukuthi andlandile phethi amaphepha hhayi athathe isikhathi eside ngase ngithi hhayi wayebesi ngawaiting asiyakhe sibe nomuzi emakhaya akhumuze kuhle kakhulu babuya bazosincedisa abantu ukuvula kanye nokuchada kwethu kwesinto esakwenzayo sabona laphana u-Ezrachika wayefikile sazibona lathi sesikwi-studio 7 enyezini kwaba kuhle kakhulu
kuyini esithi lakwenza okukhulu khonapho sizokuthiwa usulezitolo sulenkomo sulento eziningi akusithele ngamafishane
ngisiya kulokho ngisadlula kulokho ngisiya nge-step esokugcina yilesi sisiqale kathesi isitolo sathola i-stand esimugwe business center ngomnyaka emibili edlulileyo saqala-ke ukwakha ngo-December ka-2022 umnyaka ka-2023 besiyakha size saqhida ngo-December nalowo ka-2023 kodwa nakhona asibhedelelanga ukuthi kuphelele tu kodwa hhayi sasesivunyele ukuthi sivule abezenti babuya bazoyi-spekta kade hhayi kulungile singavuli sasesivula-ke so sibe lekhuzeni i-supermarket izovula end of ekuqaleni kafebruwary and then kuzova le-butcher njalo layivula ekuqaleni kafebruwary i-cocktail bayisivulile vele ziyaduma sikhuluma njengamanje
ye nxa sikhangela khonapho abantu sizwa kuthiwa-ke bathole imisebenzi eminingi kakhulu sitshele ngamafutshana ngakhonapho
hayi imisebenzi ibe mningi kakhulu ukuze indawo leyana yakhiwe izifike lapho ekhona kusebenza abantu abaningi abadlula more than 200 ngingathi ngoba ekuqaleni kube nabagebhayo ama-surveyors first kwabuya abagebhayo i-foundation kwabuya abaley foundation kwabuya abe-concrete kwayakwaya babuya abachayitila ba-exchangela baze bafike ekugcineni abokudedelela kathesibe ngabe-plastering and then sazobuya abanye futhi abazofaka ama-electricals ukwenza ukuthi indawo siyilayithe nama-fridge wonke asebenze especially awetintsha lapho kuzahlala khona inyama
kuyini ngokutshela abantu abahlala e-diaspora ngokuthi bakwenze ekhaya
kunzima ukuthi kubatshele because abanye bakhona vele bona bazitshela ukuthi ekhaya abasaphenduki so kuya ngomuntu kodwa osalesifo sokubuya ekhaya ekhaya kuhle kakhulu yebo i-understand ama-challenges akhona kodwa impilo yakhona is different abangakwenza nje to try ukuthi babuye bezovakasha just for especially laba sebehambe isikhathi eside bezovakasha just see umumo ukuthi kwenzakalani bebone le-development esilethwe ngabantu abaphandle ngale ukuthi ya izinzengale sile something lapha ekhaya ngoba let's say ungabaphetheya for the rest of your life you know mina very difficult ukuthi ngiza-investa everything phetheya ngapho lapho ezidabuka khona abantu bengikhumbule njengomuntu owahamba phetheya ngadliwa zintunduma njengalokho esibuza ukuthi laba abahambe egoli ababizwa ngokuthi yimgewu umuntu wahamba wageuka egoli bazangabuya ekhaya ikho engakufunile kudlalo ukuthi ngibe remembered as umgewu owahamba phetheya ngahamba ngageuka amsisa ukuthi isizwe sakithi singikhumbule njalo nakathesi manje ngahamba ngiyehlala phetheya ngikhohlwe ngasemuva kodwa bayazi into engiyenzile ukuthi lwalindoda loko ehambile kodwa ake yakwenza ukukhana kunzima kakhulu
hayi phose lokugcina khonapho-ke mpofu
abafowethu abazame labodadewethu ukuthi ekhaya ama-opportunities akhona maningi njalo engabe le ndaba lento ze-politics ungasuki nge-politics khangela i-development kuphela there is a sector eshotayo lapha i-sector eshotayo ishota ngabantu ababeya bezoinvesta abantu abafana nathi esikhona ngayo iphethe tholathola amasenta angcono kulala khona lokho esikwenzela abantu basekhaya kuhle kakhulu beyagedile umsebenzi basebenza baphambili nokuthi abantu bengarelaxi kakhulu empilweni zabo abazama ukuthi besebenze bekhumbule muntu
Lo ngumnumzana Mehluli Mpofu obesebenzele eCanada esebuyelile ekhaya. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngitabo kancube.